okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelele ukuthi uhulumende uqale kuse masinya uphangile ukuthi akhangile uduko lolwehlele abantu ejimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu laba abasiphathisileyo ngiyawabongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo izimbulo ezilahlekelweyo. Bese ngithi ke ezombangazo ziswelakali-ke ekande lapha nginyananzelele ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona njengokuthi umongameli athi kumele agijima ayefika khona ngaye laye ahlanganise lo hulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kade sengibona ezombangazo ziyangenangena abantu bethi ye umongameli kuyangapha ye kunjanjani kulezinto eziningi zesolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola nje yonke into besisole ukuthi kanti ngani kubo Amazon ngiyangithi mina Amazon nje abo America. Abantu kuya kube labo hurricane labo bantu bani. Kufe inano labantu elikhulu kakhulu. Emazweni ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngathi sithe sayehla. Kathi isiyabe singaphendlu kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngithanda ukuqhalela izimbulo ezilahlekelweyo njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo labalahlekelwe izifuyo inkomo izindlu kabusonto emnandi. Ngithi mina sisizekani sikwenza kwenkosi kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala, yikho kuyenzakala. Kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto okuthiwa i-disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem enkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthiye kufikisa ikhiyona ube ngena bhajeti i-CTU ibingena senti eyokuthi incedise abantu iviki yonke kuthiwa i-cyclone yeza akuzange kubonakale kulo lutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye ezafuwethwa. E-America kungaphela i-hurricane yeza wonke umuntu kuyagijinywa i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle ukulokho okuthiwa ngesilungu i-response?
Ngithanda ukuthi ngithi asikhangeleli-ke ngaleyi ndlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe ngemva kokuthi sekuvele umonakalo. Kodwa-ke abantu phela i-blame singeke siyise kuhulumende kumbe siyise kakhulu. Mina ngithanda ukuthi ngithi abantu ugqatshalo lwana lwe-civil protection olumeleli lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele. Ngiyavuma khonokho ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayiniweyo makungabi ne-blame kakhulu eka kuhulumende. Hulumende athink thina kube izigaba ukuthi i-province enje u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labo bani abanqabehle let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje uhulumende kuye. Kodwa khona koko kunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini okunye abazenzele ngalindlela. Njengoba ngisitsho ngithi even kwe-America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu labo America anothe kakhulu ale nto yonke. Kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina nami yinje kade ngingathembile ukuthi engeke ngaba yinto enkulu kangaka engabe iphinzithatha abantu and ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nanti udaba mfundisi Sibanda.
Baba uGawule, ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we-local government arizayine umsebenzi ngoba abantu labo okhuluma ngabo o-PA labo lo-provincial administrator abalalile abahambe bayalala ebuthongweni ima-department sihlele ihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu basigcina si-up-to-date kusehlonaz kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-ep mina uminista we-local government lawo-provincial administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu babo. Okwesibili ngicela ukuthi into kule baba uGawule idisaster iyenzakala emazweni. Kwathiwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete idisaster, kumele istrengthene into ekuthiwa yi-community capacity. Ngoba idisaster ingehlela endaweni we-community is already vulnerable, yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambe se-America, kathi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho. Kanti kuthini ukuthi njengohulumende sike si-investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans and the settlements are organized emakhaya.